Olamukela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ikuzama la ukuthi njengomuntu oyesaba ukuthi uza kuma ngapi umdala engahamba uyesaba ukuthi lawo ama-factions engamcaphukela vele umdala esehambile. So uzama la ukuthi abe labangani.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Grace Mugabe lamuhla uthembise uZulu ukuba uzaluqeda udubo lokungezwani ebandleni lezanu PF. Okuyinto ephikiswa nguZulu othi lokhu yikukhuluma nje ngoba engawenelisi.
Njengokuhlukana indaba yama-marks ukuthi lecture uzakubizile ofisini into ezintathu. Owakhulunyayo emhlanganweni wakhona.
Inhlanganiso yezifundi izinaso ixwayisa izifundi ezisifazana ukuthi zicebe kuhulumende nxa zithe zabanjwa ngamandla ngababalisi ukuthi ziye emacansini labo.
Umlingisi olodumo olesifo somkhuhlane wemvukuzane uPrithi Xaba usezasuka elizweni ngomgqibelo elubhekise kwele India ukuya kwelatshwa ngemva kokuthola imali ebidingakala.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Umkamongameli welizwe uNkosikazi Grace Mugabe lamuhla uthembise uZulu ukuba uzaluqeda udubo lokungezwani ebandleni lezanu PF. Lokho ukutsho ekuqhubekeleni phambili ngemihlangano yakhe yokukhankasela ukuba akhethwe ukukhokhela uhlangothi lwabesifazana elizweni lonke. Intathe zindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulungwane zabalandeli bezanu PF zibuthane eCity Sports Center eHarare lamhla emhlanganweni kaNkosikazi Grace Mugabe wokuhlangana loZulu owe Meet the People emihlanganweni ayenza ezigabeni zonke zelizwe ngaphambilini komhlangano weCongress oza kwenziwa ekupheleni kwawona lo mnyaka ngenyanga kaMpalakazi. Kunsukwana isanda kwedlula, uNkosikazi Mugabe ukhethwe luhlangothi lwabesifazane ukuba abe ngunobhala jikelele walo okuyisikhundla esimvumela ukuba angene laye kupolitibiro idale laphezulu elilamandla okunquma okulandelwa libandla lezanu PF. UGrace Mugabe ungena kwezombusazwe ngesikhathi sekulodubo lokungezwani lokufuthelana ebandleni lezanu PF phezu kokuba ngubani okuzamele athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe nxa esengasekho. Akazange samotsha isikhathi uNkosikazi Mugabe ngesikhathi eqala ukukhulumisana loZulu wahle waqala ngokukhuthaza amaqembu akuzanu PF la alokungezwani ukuba amanyane. UNkosikazi Mugabe uthi udaba lokungezwani ebandleni lubangelwa ngamanye amalunga alezikhundla eziphezulu. Wengeza ethi useyitholile impiko ethi bakhona abanye kodwa engababethanga ngamagama ababuthanise abantu kuba batshengisele bekhonona ngokukhethwa kwakhe. Ibandla lezanu PF libikwa lihlephuke laba yizihlephu ezimbili ezibangisana ukuthatha isikhundla sikaMugabe. Elinye lalamaqembu libikwa likhokhelwa ngumsekeli kamongameli uNkosikazi Joyce Mjuru, kuthi elinye lalo likhokhelwa ngumphathi ntambo wezemithetho uMnumzana Emerson Mnangagwa. Kodwa zombili lezi nkokheli ziyakulandula lokho zisithi ziyamhlonipha njalo zithembise ukumsekela uMugabe. Esekhuluma ngodaba lokutshengisela okuqoqwa ngelinye lamacele ebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Morgan Tswangirai, uNkosikazi Mugabe uthi uyazi ukuba uZulu akajabuliswa yisimo somnotho elizweni, wakhuthaza labo abakuhulumende ukuba bazigcwalise lezo zithembiso abazenza ngesikhathi bekhankasela kukhetho lwanyakenye. Kodwa uZulu okhulumisane le-Studio 7 phezu kwesicelo sikamkamongameli phezu kokuxolelana okubalisa uMnumzana Sicelo Gwebu uthi lokhu yikukhuluma nje kwalumama okubamba abantu amehlo ukuze kubonakale ingani uyalicitsha lelo langabi lomlilo eselisebandleni lakhe.
Ukuthi awugcimi vele akakusayenzi ama-factions asekhona iZanu PF vele simelele ukufa kuphela kukaMugabe. Kusela ndawo eyakuyo iZanu PF laye umama lo uzahlupheka umdala lo engahamba.
Uthi uGwebu lanxa kuyimizamo encomekayo leyo ezanywa uNkosikazi Mugabe ukumanyanisa amaqembu angezwaniyo umumo ebandleni leli awusalungiseki.
Ikuzama la ukuthi njengomuntu oyesaba ukuthi uza kuma ngapi umdala engahamba uyesaba ukuthi lawo ama-factions engamcaphukela vele umdala esehambile. So uzama la ukuthi abe labangani.
UNkosikazi Mugabe ukhangelelwe ukungena imihlangano efanayo esigabeni seMashingo leManicaland okuyingxenye yohlelo lwakhe lokuhlangana loZulu ilizwe lonke ukuze atholiswe isikhundla sokukhokhela uhlangothi lwabesifazane. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.